Ikula lengcwadwe yezibenzela isibhedlela seDurban and Bethon England belukhokelwa ngodokotela Nathan Cole emveni kokunxusa isizalwane sezibabho ehlala lokusebenzela ePlethane unkosazana Tosca Fairchild. Yena ke ngumsekeli kandunankulu wesibhedlela seNorth Staffordshire Combined Healthcare Trust. Unkosazana Fairchild uchasisa uhombo labo lweZimbabwe.
U-Dr. Cole ninguye owacabanga ukuya empilo, ngudokotela nje othanda ukunceda especially abantu abahlala emazweni e-Africa. Ngokucabanga kwakhe ukuya eZimbabwe wabona ukuthi yilizwe elingakaze liyefundiswa indaba zokuyelapha inzinso. Yikho ehambe khona ngale eZimbabwe eBulawayo. Sihambe kuhle sibili, sibafike basamukela kahle kahle abasebenza empilo ikakhulu uDr. Kajao.
So kulezinye indlela zakulezi nsuku zokuhlola umkhuhlane wezinso kusetshenziswa i-biopsy ukuze kubonakale ukuthi kuyini kahle kahle okuhluphayo njalo isigulane singelatshwa njani okungenziwayo ezibhedlela zeZimbabwe.
Nxa kuthiwa i-biopsy kutsho ukuthi bafaka inarithi encane phakathi kwesigulane bathathe mbijana i-piece ye-kidney bahambelayo bayoyikhangela ukuthi lile mkhuhlane enjani. Leyo nto abayenzileyo isile minyaka engafika 20 years ingakazi yenzakale empilo, yikho bahambe bejabulile sibili ukuthi bakwanisile ukwenza lokho.
Unkosazana Fairchild uthi isibhedlela sempilo sidinga usekelo olukhulu njalo uzulu wonke kumele aphatheke ekuncediseni lesi sibhedlela umama ongakafiki esibangeni sokuthi awusalungiseki.
Sinesifiso sokuthi umsebenzi lo sibenze empilo siwenze okwesikhathi okungadlula iminyaka engu-5. Sibuyele siyobona ukuthi kufundisa lokho abakwenzileyo balokho bekwazi yini abakufundiswayo. Njalo banesifiso sokuthi bathathe uDr. Kajao, maybe lo sister Nkomo, la kulo sister omunye osebenza kakhulu sibili khonaphana esibhedlela lo sister Nkomo ku-renal unit ukuthi bababise ngapha e-UK esibhedlela seDurban bazobafundisa bebone ukuthi bengayenza kanjani.
Isibhedlela sempilo silo dokotela oyedwa owelapha umkhuhlane wezinso okuyinto emangalise iqula leNgland ebelethelekele lesi sibhedlela. UDokotela Shepherd Kajao nguye yedwa okhangele zonke izigulane zomkhuhlane lo empilo. Yena ke ubonga incwadwe zeNgland ngomsebenzi wazo wokuzofundisa abanye bakhe kweleZimbabwe.
We are grateful with the visit that we had from International Society of Nephrology.
Siyajabula kakhulu ngokuvakatshelwa zingcwethu lezi. Kusebenzekile kakhulu, bafundisile amadokotela ayizikhombisa omongikazi abalitshumi nanhlanu. Kuqakathekile ukusebenzelana ndawonye labantu abalolwazi njengengcwethu lezi.
Unkosazana Tosca Fairchild uthi ingcwethu lezi zithinteke kakhulu ngezikubona esibhedlela sempilo lenswelo ezikhona njalo bakhalele ukuqhubela phambili besebenzelana labanye babo besibhedlela sempilo.
Kuningi kakhulu abakushotayo esingancedisa khona. Amadokotela lamanesi basebenza nzima. Abanye bangkhona basebenza bengagqokanga ama-uniform, maybe singakhangela ukuthi singabanceda kanjani. Ikakhulu engibone kushoda i-equipment lemithi. Ngisicela kakhulu ukuthi sibambane ukuthi into yokuqala sisebenze lo Dr. Cole lo Dr. Kajao ukuthi yini abakufisayo ukuthi sibancedise ukwenzela ukuthi i-renal unit yakubulawayo ingavalwa.
Ingcwethu ze-Britain lezi zikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi athenge imitshina emitsha yakulezi nsuku njalo afundise odokotela indlela ezintsha ezingaduliyo zokwelapha umkhuhlane wezinso. Zithi njalo kuqakathekile ukusebenzisa indlela ezintsha ezelapha masinya umkhuhlane wezinso ukuze izigulane eziningi ziphephe hathi ukuthembela kwelapheni ngomtshina we-dialysis. Kuphela yona ithatha isikhathi eside njalo imbadala yayo ingafinyelelwa ngabaningi. Imela yesitho 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.